Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ulambulela uStudio 7 yesonto mhla 20 kuHlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change selisungule umkakaso walo ukhetho oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthazwa ukuba akhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho lwama-by elections.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kula maqembu baphume bangene kulana bakhankathe bengadukelwanga.
Uyakhala owesifazana osebalekele indoda okuthiwa idlongula abantwana nabazukulu. Abahlala esigabeni semakorokoro emangwe bathi kumele undoda lo asuke endaweni le.
Ngicela amandla ukuthi nandingcedise ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizovezwa kulo msakazo. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change futhi asuze avume ukuba ibandla lakhe lichilwe kukhetho lwama-by elections. Kuluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Nelson Chamisa wethule lokhu namuhla eZimbabwe Grounds election day shoot eHarare ngesikhathi ibandla leCCC lisungula umkhankaso wokhetho lwama-by elections. UChamisa ubonge kakhulu abantu abaphumelele ukuya emhlanganweni lo loba bebevinjwa ngamapholisa. Abanye babo bagcine behamba uma ngomude besuka esitungwiza lezinye indawo ukwenzela ukuyakuzwa uChamisa esethulela uZulu umbiko oqakathekileyo wama-by elections. UChamisa uthe wamnika amadlavuzane ukuba asebenzele uZulu kulandela ukuthuthunelwa kwebandla le-MDC Alliance ngumnumzana Douglas Monzora nabanye bakhe.
Vakafunga kuti vanga vairiga. Ndokubandara udzangata muizivei. Ii akasiwa nesave ndakasiya ndakapuwa munongedzo wekwatinofanya kuenda.
UChamisa usole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othi kasoze avuse ilizwe leZimbabwe. Omunye okhuluma emhlanganweni lo nguBenon Ncube okhuthaze abatsha ukuba bebhalise ukuvota njalo bavote.
Zimbabwe kumele abantu barejiste ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecida ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasiyekela especially abancane.
Unkosikazi Ellen Chiriyedenga umsekeli wawabona ngomsebenzi wabatsha kubandla le-CCC uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo. Ibandla leZNPF lalo belisungula imikhankaso namhla ezabelweni ezimbili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubesesabelweni seMalondera utshele abalandeli bebandla leli ukuba bevote ngobuningi babo ukhetho oluzayo. Umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZNPF uthi iqhubekela phambili imikhankaso yabo.
Yokuqala khona ukusitshengisa ukuthi u-2023 uzabe enjani sizahle sibone ngawo ama-by elections ethu. Ngathi konke kuhamba kuhle sibili.
Ukhetho lwama-by elections luqhutshwa ngenxa yokuthi ibandla likamnumzana Douglas Monzora ele-MDCT laxotshisa kumakhansila kudayela ephalamende labo ababesekela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa nguChamisa engakasunguli ele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcweti ezicubungula ezombosazwe zithi akumelanga kube lodlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Bakhankasa ngamandla abazancintisa kukhetho oluzayo. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcweti zombosazwe zethule lokhu kulandela imbiko ethi kulabanye abantu abahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change, labanye njalo abakubandla elibusayo eleZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ukhuthaze abalandeli bamabandla ezombusazwe ukuba bekhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Omunye wabasola abadala udlakela ngumnumzana Efi Dlela Ncube.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu, baphume bangene kulana, bakhankase bengavinjelwanga, bazikhethele labo abafuna babe ngabaholi babo, ukhansila, usenator, uMP, upresident bengavinjelwanga, bengazanga bethuselwa. Kanti-ke njalo u-Section 58 we-Constitution ubapha ilungelo abantu ukuthi bangene emaqenjeni bazivumbele amaqembu abafuna ukuwabumba bengazange bavinjelwa, bengazange bethuselwa.
Uncube uthi abantu akumelanga bekhahlanyezwe ngesikhathi sokhetho.
Kufanele abantu bakhankase bengavinjelwanga, bengazange bethuselwa, bengazange batshaywa, bakhankase kuma-television, bakhankase emaradiweni, bazibambele imihlanga nomaradi lakho konke bengazange bavinjelwa. Yiyo i-democracy leyo. Hayi isiyaluyalo sokutshana sokuthuselana lesi esisibonayo. Ayisiso esihambisana le-democracy, senza ukhetho lungakhululeki.
Umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcweti kwezombusazwe uyakusekela lokhu.
Njengoba betsho ukuthi nxa isisifa iyaqhatsha, sokuyikuphela kwezinsuku zakhona, bayazizwa labo ukuthi hayi lapha sesikhamekile, basazama nje ukuthi bathi kodwa sokuzinsuku zabo zokugcina. Sokungasimangalisi kakhulu lokhu abakwenzayo abadala, ngoba izinsuku zabo sezimbalwa ngalesi sikhathi lapho sibona khona umuntu wonke esefuna ukuthi alubana izinto zingaguquka, sibone elinye icele elitsha leli ukuthi lona lisiphatheleni.
Eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye-hashtag this constitution uvumelana laye.
Like another year, asokuqalisile violence, i-hate speech, intolerance, toxicity, abantu bayaxabana.
Umnumzana Elifasi Mashaba okubandla leZANU PF uthi kumele abantu bonke bekhankase ngokuthula.
Sokubuhlungu ke ukuthi kona abantu thina sithezenzi lapho abantu bayakhankasa phakathi komuzi sebe-athakwa ngamatazi la awethukisile MTC. Asidingi ukuthi thina sibe lokudla umzwane, kodwa singathini pho njengoba vele into ye-violence ivele iyeleya. Kodwa thina sifuna ukuthi izinto zikethisithini odliweyo agcine kuhle.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngesikhathi selehlile inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5386 elizweni kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemaphandleni namhla sisemakorokoro eMangwe. Ukula abantu bafuna kubotshwe isakhamuzi okuthiwa sadlwengula abantwana labazukulu okwenza umkakhe afulathele umuzi ayehlala kwelaboTswana. Indoda le uNdlovu uke wabotshwa wahlala entolongweni okweminyaka emibili. Izakhamizi zithi uqhubekela phambili edlwengula abazukulu njalo ukhuthaza ubukhohlakali obumangalisayo esigabeni lesi. Sehlulekile ukukhuluma loNdlovu lamapholisa ngodaba lolu. Omunye wabantwana bakaNdlovu usanda kubotshelwa ukudlwengula isihlobo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lonkosikazi Tabitha Mtobi Moyo Ndlovu wabalekela umuzi wakhe wayahlala kweleBotswana.
2007 ubaba uNdlovu sedlungula umntwana. Ngoba sekuyisisi sizabantu sithi umntwana lolu isisu. So umntwana ngathi sengikazathi isisu umntwana yani. So abekhaya sikhona kungcono umntwana lolu simhambise enkambeni khona ezayakhuluma ukuthi umithi sombani. So sase sikuthatha umntwana lona sihamba la ekhalanyolo lobhuti wami. Umntwana sesifika ke sikhulu ukuthi umthetho wendlovu. Bamvale ngabona isitokisini nohlasiwe esitokisini wasuka uye plumpi kaze wayaphenduka. So abakibo kandoda mina bakhona basebesesengasatshayisane kuhle sithi khona mbobhisa umntana abo. Waseyibosha kathe sesedlongu lomzukulu. Umntana umnkazana lo mdala ongasuwo wakhe. Ukoko amezethi yebosha sibele ehlale edili 2 years yekutrayeli. Idlongu lomntana loyo le 9 years. Bayakwazi usubhuka kwabantu abangaziyo lamapholisa bayakwazi ngumuntu ohlale khona ngale eKhalanyoni.
Unkosikazi Ndlovu uthi
ngayakubhuti wami lowagwele ngayacela wangithathisa ipassport. Ngabuya le passport abangabuya ngigodobhiza amapisijo ukuthi ngidinga imali yokucrosa lapha nebhodi ematiloji ukuthi ngize ngapha ngizozamela abantu abami. Yinto engisuse ekhaya nje ukuthi wabalwana vele sasesigabano ukunokunzima khona. Kuya phambili sibili lami ngiyezwa sibili ema-WhatsAppini lapha. Ukuthi hayi abantu bami sebebona emzini yabantu kodwa babalo wathi ngesikhathi khona beku-trayeli for 2 years abantu bami babengaphumi babengangeni emzini yabantu umntana lo ka-2006 wayengumntana esikolo umntana mengajoji engumntana sibili kodwa lo mntana sibili lokuthetha kwathi nje ngokuphuma kukayise nje behlala la bantwana babajo abantwana bahle bavuka ubhofu behamba sebetshontshe emzini yabantu besithi bathunywe nguyise khathi esinje zokuthi awurepile into endabulile esibili yangiphinde ezililo sikulo mkhuhlane wenhliziyo ngumntana lo kuthi osedlongo lomntakayise emdala hhayi ngathi ngizwe sifihe ngahle ngadabuka siko kungase ngazitshela ngathi khona ufile ongcono kulami ngoba zampe izihlingosisa ngaphezulu mina kwami lokuthi ngawonani emhlabeni nakwazi izwisobuhlungu sekento yomntana lovulile ngafuna ukukhuluma ngayo izwisobuhlungu ngomntana ami ukuthi haya ukuthi umuntu yena yeyelokhu efundisela abantwana into eziphuma endleleni phezu kwalokhu sithatha umntana besiyagadela enkilongweni udabula lufuza abantu beliphakamele sibili lube sezandleni zomthetho abantu bemthetho besebenzisa umthetho akuthi kusebenzi ubungani phezu komuntu ezinto ezimbi kangaka umntana lona ngowami ngamzwela ubuhlungu kathe sithetho seyakadela entolongweni ngimnakayiso ophuma endleleni wayefunzelwa abantu ayijeziso kathe ngakubona kakukho
uyakhala lo mnumzana Frank Ndlovu umne wabo kaNdlovu
ngicela amandla ukuthi nandingcedise abantu bezimbabwe ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana uthi kusabhekele lothi loke bamba abafana waze wathatha umfazi uthe esethethe umfazi ngayibona abantwana bekhula waqala wazalisa umntana wakhe we-Firstborn omntwana abantwana lokhu emphindelela ngokuya walandelisa owakhe owesi-2 indaba le yalokhu siye emaphoyiseni elokhu umfana ebanje phuma kwakhanya ukuthi umfana usefundise manje nabantwana ukuthi bevule izindlu zabantu betshontshe nokuthi usefundise abantwana ukuthi berepe abanye abantwana sicela ukuthi umthetho ungenele kakhulu induna yethu lapha nguwobhodo besicela ukuthi lisisize impela lapho undodalo kasafunakali esigabeni
sicoce njalo lo nkosikazi kontibile Ndlovu Phuthi ukansila wesigaba lesi
wadlengula umntana wakhe waqala wakuzalisa umntwana waphinde wesibili wamzalisa umntwana waphinde wathi kubona la abantwana abazalisileyo wabamba futhi umzukulu wakhe ongu-Grade 2 wabotshwa uthe ebotshiwe zukuzuku zambona esephandle uyawona imakhorokhoro yonke uhambe yiwona izinto zabantu engena ezindlini thatha lokhwana lalokhwana konke akulaa nto elungileyo emakhorokhoro kodwa kukhona yikuthi kakaze simbone ingalo yomthetho imqinisela umthetho njengabo bonke abantu abawonayo abantwana labo sebesenza khonoku akade ekwenza sebe umntwana wakhe usereformunye umntwana okubuhlungu yikuthi umntwana mncane ngiyosevalelwe ejele yena engumuntu omdala ongiyofundisa laba bantwana ulokhu ezihambahambela phandle sicela uncedo kakhulu ukuthi abantu bilisisize ngalo baba malingasibambela yena nje awuze umthetho ukuthi uqhuba ngayiphi indlela ngoba asisakhululekanga emakhorokhoro abantu abethu sesesaba ukubathuma sile irrigation evuliweyo abantu abethu abangamankazana sesesaba ukubathuma sokuhamba thina zalukazi engadini ukuyasebenza sesaba ukuthuma abantwana sesaba yena labantu abakhe umama abantwana sowazathatha abantwana wabalekisa abanye wabasa eButswana laye wabaleka since from 2017 engekho ekhaya ebalekisa abantwana ukuthi basenkingeni nganalo ubaba. So thina esikucelayo nje ukuthi lisincedise kuyenalo ubaba ingalo yomthetho imvalele njengokuba. Sike saba lawo mpela sazama ngazo zonke indlela, izakhamizi zazama ngazo zonke indlela ukuthi bayembophisa kubaba uChief uHobhodo. Kodwa ekubotshiseni kwakhe kuChief akuzange kwaba le action ethathayo. Kwathi kugcina sazama ubaba esithi ubaba uChief esithi akula muntu oxotshwayo esigabeni. Akula muntu oxotshwayo esigabeni yena akakambone elecala.
Lokhu kuzekelwa ngumnumzana Alpheus Ndlovu odabuka eMakorokoro.
Usebotshwe kanengi lo muntu. Kanengi elokhu ebuya. Siyacela ukuthi umthetho udlale indima yawo. Siward 17 before sithatha umthetho ezandleni zethu. Sicela ukuthi kulungiswe khonoko, lisincedise khonapho lo muntu ahambe futhi angathuthiswa kutoya kwesinye isigaba. Indawo emfanele ijele.
Sethulekile ukukhuluma ngodaba lolu lenduna uHobhodo kanye labosobhuku. Okwamanje izakhamizi zixoxisana ngokumele ziwenze ngokushesha ebulenjini bokuxhumana obe WhatsApp. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson uthi ilizwe lakhe lizafakela umnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakweleRussia labanye bakhe izithezo zenoto ingahlesela ilizwe leUkraine. UJohnson wethule lokhu ngesikhathi umongameli Joe Biden wakweleMelika esithi uPutin uzimisele ukuhlasela ilizwe lakweleUkraine. UBiden ukhangelwe ukuba uzakhulumisana labakunhlanganiso ye-United Nations namuhla ngokwenziwa nguPutin obelolonga ibutho elisebenzisa imibhobho yenyuklia. ELeRussia lithi akumelanga eleUkraine lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Idamu elikhulu eleGrand Ethiopian Renaissance Dam lilakhiwa ngele-Ethiopia emfuleni omkhulu uBlue Nile likhangelwe ukuba lizaqala namuhla ukubhedla umlilo wakagesi. Sokusele kancane ukuba lakhiwe ngokupheleleyo idamu leli. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko namhla u-Ezra Jesus Banda uxoxa nomnumzana Edmos Baloyi, isakhamuzi sentaba zinduna. Ubaloyi ukhala ngokuswelakala kwenkokheli zomdabu ogoqela uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni, induna yesigaba lesi. Sonke siyakwazi okwehlela uNdiweni oseBhilithani okwamanje.
Yihi luhlupho esibili ngemali asilayo siyabhekana.
Nxa likhuluma labaphathi benu-ke bathini?
Singazi kwezinye izigaba ngoba abaphathi baseselabo. Thina kwesethu isigaba inhlawumina sisakasikabelaba lo mphathi. Umphathi wethu walala.
Ubani?
UMabhena.
Wayeyinto?
Wayengumphathi wethu.
Usitsho nokhansila u-MP?
Ukhansila yi-1 umkhabo umkandla. Sisonke khonapho isigaba sinye.
Omunye umphathi omkhumayo ngonjani?
Unyathi abayisigaba bakomgobo. Aba komgobo ngale
abakachuzi.
Walala abakachuzi. Yebo usobhuku. Abakachuzi kundle zabo ukuthi omele ababinduku yakwabo ngubani.
Induna ke?
Induna yalala layo.
Ukhayisa?
Yee.
Osewathathayo ngubani?
Wayekhona umntana kuFelix. So asikwazi ukuhlupho bani uhambile la engane. Ngiyabona sekudlula iminyaka emibili emithathu engakaphenduki.
Asela nduna, asela bosobhuku.
Asela nduna, asela sobhuku kithi lapha ebhekeni.
Akungeke ufake omunye.
Umele abe khona ngoba yisigaba. Isigaba isebhekeni silo mphathi waso. Kule qembu la ngale elakokhumalo lalo. Lele liye isigaba sayo. uzobuya ngapi mbelele ilo mkukilu wa ngapi skotini ilo mkukilu eholo kulo mkukilu zalo njalo msia ale mafanisi china ngala zintandani zila
alizo ngalizo kona nubo Felix kutubabie kaya utini kubo
hai siya tuko za ngapi buye kuba siya besiza
umtehile ulalele kona lenglani
ulalele siya mkailu kutabu ya zo sumela lolu supo gumbu loko uwa mkubayo tina kasi ngeni ndawa kula kulo kakulu isi ya
nunguwa kulo nduna le
nduna yeti tina sifuni nduna la
nilo ketuwae
nilo ketuwae sifuni nduna wala ula yume wabu tambu ima kula la kota ke tambu loko wakambo wakambe glani ubaba sasi sifuni usutu watu wabamba ina lufele sifutazo simela kwa sisi sendo letu mwukuti sibele nduna mani sisa kuti sienze jani nduna sielawe siyakamba yakambe glani ii na angulo kutu kukona baku mbumba kuna ngali lo tambu siya kumbuge ila si kumbulu babu nduweni njilo ndune abu baba sisalo lapa nduweni ndune
lapa lizwe umnumza na Edmos Baloyi isakamuzi sentaba zinduna ekupalo eza chisa spanda pe sentaba zinduna lalewani uchelo olfana yo ngeviki eza ayo
zengana masiho zensi umana
siwe sizwe ezo kolo les Christu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi njengoba sesingene inyanga esibili kulomnyaka ka-2022 ngifuna sikhangele umbono esilawo ngempilo zethu ngifuna ukubala kuHabakkuk chapter 2 uthi yena inkosi yasingiphendula yathi bhala umbono uwenze ucace phezu kwesibhebhe ukuze ogijimayo awufunde kuqakathekile ukuba ungabi lezifiso kodwa ube lombono abantu abaningi ababa lezifiso yikho lapho kuba lomehluko lombono isifiso yikho kwathiwa izifiso zika-amukela isifiso yinto oyabufisa ngenhliziyo ukuthi yenzakale kodwa ke ungabi lamacebo okuthi leyo nto ingenzakala njalo ingafezeka njani ikanti umbono kuyabe kuyisifiso yebo kodwa isifiso esilamacebo okuthi singafezeka kanjani yikho lapha sibona okokuqala inkosi ikhuthaza uHabakkuk ithi yona bhala phansi umbono lolawo into yokuqala nxa ulombono yikuwubhala phansi kumele ubhale phansi ukuthi kanti vele wena ubona uNkulunkulu wakubizela ukuthi wenzeni empilweni uNkulunkulu kavizelanga muntu ukuthi adle isithwala ahambe ayelala avuke ekuseni ageze izandla njalo adle isithwala ayelala kodwa uNkulunkulu udale wonke umuntu wafaka phakathi kwenhliziyo yakhe umbono njalo wamfaka lento esingathi yona uNkulunkulu abethume ungabe umbani lobani okumele ayenze lapha emhlabeni ayifeze aze ayiqede siyakwazi ukuthi uJesu umbono ayelawo wawusegcekeni ukuthi uze emhlabeni ukwenzela ukuthi azosindisa labo abalahlekileyo ngakho siyananzelela ukuthi ukusindisa labo abalahlekileyo uJesu kazange aphonge ukuthi ngiyafisa ukuthi ngizabasindisa kodwa siyakwazi ukuthi waba lombono waba lecebo lokuthi uza kuye esiphambanweni engabe esiphambanweni uza kufa njalo avuke ukuze labantu basindiswe kodwa siyabona umbono kaJesu ukuthi njalo waba lombono ukuthi adinga abafundisi azabafundisa ngokuthi basale belandela indlela zakhe ngakho nxa ulombono kumele ubhale phansi ucace kube gcekeni ukuthi kathi vele ufuna ukwenzani. Udubo lwabanye abantu ukuthi umuntu uyafuna ukwenza izinto eziningi, ebambe lapha chiye ngaqedi, ayebamba okunye akubamba chiye ngaqedi, umbone seyeqile wagijima waya kokunye chiye futhi ngaqedi. Kuyabe kungacaci ukuthi ufuna ukwenzani. Okokugcina mfuna ukukugcizelela ukuthi isikhathi esiningi nxa silombono ayisinto evuka isiyenzakele, yinto engathatha iminyaka eminingi. Ngakho lapho siyabona uHabhakhukhi ekhuthaza uNkulunkulu esithi lanxa uphuza uwulindele. Ngakho-ke lawe uNkulunkulu ukubizela ukuthi ube lombono ngempilo yakho. Unika lingqobe namhlanje nxa ukhangele wena ubona ngami uNkulunkulu ukubizeleni.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu enithandazela abandlaleleyo ukuba banike isineke sokuba nxa sebezwisisile umbono obaphe wona bekwanisa ukuwumelela ukuzifezeke. Njalo kulabo abalokhu bengazwisisi ukuthi babizeleni, ngiyathandaza uba moya engcwele ukhulumisane labo ubasize bekwanisa ukuthola njalo lokuzwisisa ukuthi ubabizeleni uNkulunkulu, ufuna benzeni lapha besaphila. Ngegama likaJesu, amen.
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Ngweza batha namhla kwezathika sibanda uqoqa loJillian Ngwenya.
Sabela sinyana njani?
Yapi.
Ngamla kumbani?
uJillian Ngwe.
Jillian Ngwe. Kani umntana omncane lemi ngwe?
Le 18 years.
Le 18. Ngalo lengayi?
Le 1 year 3 months.
Wezo.
Kususe kule.
Lona ufuma abekhaya.
Eku.
Ndaba zinduna ke uLanda.
Abashaya ugogo
lalumama. Ungabo gogo?
Gogo ukhona.
So lapha-ke ngiyakubona lapha usemncane, isithupha laso?
Isithupha sikababa leso sinqinga ngehlelo lokuthatha ibhedi.
Bathini? Bathi abakuningxangela isithupha sikababa?
Bathi ngihambe ngithatha isidingo ibe isithupha somzali wami.
Awunabazali?
Abazali bami ngikhona omunye ule so ukuthi ngesikhathi sokwehlulela.
Umama?
Mama usegoli.
So yathiwa lapha mama esesiye egoli? Wakushiya wedwa? Ubaba ngubani?
Angikwazi.
Ubaba Masi? Kuzanjani ubaba Masi?
Ngiyafisa ukuba Masi.
Uyafisa ukuba Masi? Kathesi uhambile ngalitshisa emgwaqweni engaka ubeletha umntwana. Kuhlungu lokhu. Uya nga?
Ngiyechallenge u-aunt.
Kulani u-aunt?
Ngisiyalalela khona njengoba kusesizuzane. Kusasa ngifika thatha abana bami gogo.
Ufika thatha abana wakho? Amawakho banga?
Basegogwe u-aunt wami khonani.
U-aunt aunt ozalwa ubani?
Ozalwa ubaba.
Kwenzakalani? Wayengazinikeli bagcina u-aunt?
Akula muntu ongahlala.
Anto akukaseko la.
Hayi, uyaphiya kho ukuthi ngani uyaba abuse
abantu. Uyaba abuse. So uthi wena nje ngisise omdala nje bathatha.
Ngithule ohlalela kugogo.
Ugogo usumthulile la ohlala egogwe. Suthula ugogo la.
Uzala
umama. Wena engahlala ugogo uzala umama kudala.
Sasingakwazi ukuthunga.
Swamthola. Wathaba ukubona ugogo wakho. Ufundile uhambe esikolo? Ocina form one?
Ucina form four.
Mntwana usibala isikhathi bani?
Ngabhala ngisithwele.
Obhala usithwele? Ngo-2020? Umntana esikolo? Ucina mbani umntana?
Yimi ngimsapota.
Usisapota ngamenzani?
Ngihambe ewantini sasawula.
Umsehlawula. Impilo yakhona impilo enzima le. So abanakho kathesi ukuthi vela ngokubachiye bebodwa sibalanda. Nxa ubalanda uthole umntwana nje ilanga litshisa uhamba 12 kilometers ngenyawo. kambe kuba lokuzibona nganana
akuna plan kulokuthi ngishaye fire kanye ngoku
lapha lizwe uEzra Jesus Banda ixoxa loJileni Ngwenya bese intaba zinduna sagqibe uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele bese lazo ibandla leCitizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ukhetho oluzayo. Wolivalisayo ngokhetho lokhu.